utese lubaba elokungabantwana okuncane kwama 11 years kwathi umhlwazi ungena endlini laphana ongabantwana kwase ugijima laphana kutshela ukhulu khulu umhlwazi njengomuntu ongaboniyo uthi hayi bantu abami njengoba lisehluleka ukuthi liwukhiphe ngempahla lezi kungangcono lithathe ithaya litshise libeke eceleni ukwenzela ukuthi ngezwa kunuka izaphuma ibaleke umama njengoba engekho bezamenyezwa ongabantwana wathatha ithaya leliyana kwafaka duze le-wardrobe kwahle walayita ishe yaphela ukuthi le mbheda lakho konke baselebele izigqoko zalezo abazigqoke kuphela
okwamanje limulisele egcekeni njalo lidinga usizo lomphakathi ngiyimele umsakazo we-studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube.